Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolwesine mhlaka 21 Zivandela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I therefore urge all our people to continue to sanitize, wear face masks, and maintain social distance. This is not time we time and to let our guard down. Those who are not on essential duties to stay at home.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 as a lockdown.
So siyacela nasinjenge-government ukuthi lathi kanye sisinike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months.
Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngalangalinye eZimbabwe kusukisela ekuqaliseni kwale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lanye 54. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho leHarare lokhu likhokhela ngokuba labantu abaningi asebefunyanwa bele COVID-19. Izolo kuphela kutholakale abantu abangamakhulu edlula amabili 242 phakathi kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa abahlole batholakala selegciwane leli eZimbabwe jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Sebedlalela kumashumi aphezu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kusikele ekuqaleni kwale viki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54 lase bebulewe ileli gcikwane kwabangamakhulu phose athiwa munye munye 879. Abantu abangamakhulu edlula isikhombisa 733 batholakale bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu ukhuphule inani lase behlolwe batholakala bele gcikwane leli kunkulungwane phose ezingamashumi amathathu 29,408. Lokhu laqhamuka eZimbabwe nyakenye ukuthi abake balaliswa isifo basila sebezinkulungwane eziphose zifike amajumi amabili 19,253. Ezekwazi le-Africa i-COVID-19 zihlasele abantu abayizigidi ezidlula ezintathu 3.3 million yabulala inkulungwane ezingamajumi edlula athoba mnembili 81,861. Emhlabeni jikelele sebezigidi phose ezilikhulu 96.9 million abanje ligciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.1 million. Elemelika yilo likokelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezifika phose amachumi amabili lane 24.4 million yabulala inkulungwane eziphose zifika amakhulu amane 406,196. Ngimele Studio 7 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 as a lockdown esithi igciwane leli lidla ubhedu lonyaka ukwedlula nyakenye. Umnangagwa utsho lokhu embuthanweni wokubekwa kukamnumzana Morton Maliyanga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba emathuneni angcotshwa amaqhawe yesizwe eNational Heroes Acre eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sinye ilizwe lisebunzimeni ngemva kokufelwa ngabaphathintambo ababili bakahulumende uGwaradzimba ndawone lusiphuso moyo ubona bathethwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza njalo ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa kwethusayo kulabantu abangamashumi amahlanu lane abakhulelwe yiwo izolo kuphela. umnanga kokuta zeuzulu ukuba abambane lohulumende ekulwiseni umkhuhlane.
Our freedom and independence was achieved by many in their own various ways. No one family, no clan or tribe can ever be exclusively credited for it.
Inkululeko yethu yalethwa ngabaningi besenza okwehlukeneyo. Akula mhlobo ongathiwa wenza okukhulu empini. Sakwenza lokhu singabantu ababambeneyo. Ngokunjalo impi le silwa le COVID-19 sizayinqoba njengabantu ababambeneyo.
Kubeke ethi abantu kumele baye emsebenzini eqakathekileyo yibo bodwa abavunyelwayo ukubonakala behamba-hamba.
Ngikhuthaza uzulu wonke ukuba aqhubeke geza izandla lokugqoka amamaski. Kumele singamenyezelani. Lesi ayisiso sikhathi sokudinwa labo abangekho emsebenzini kabahlale ngekhaya.
Lokhu kusekelwe isiphathamandla sebandla liphikisayo leMDCT umnumzana Witness Dube.
Uqazwe we-COVID-19 lo usubuye ngamandla kulesi sigaba sawo sesibili, usubuye usulolaka, usubuye usuphethe ngathi ezinye inhlamvu zawo esezikhona manje sezibulala umuntu ngesikhathi esifitshane kakhulu, kuhlanganisela nalaba abake bagula basila. Ngakho abantu kumele sinanzelele sibili, siqaphe, siphelele, sibe lipolisa komunye komunye. Abantu abangahambi inhambo abangadingi ukuthi bazihambe besiya phakathi kwabantu ngoba bayabe bekhulisa amathuba okuthola umkhuhlane. Abantu asigezeni izandla ngesepa.
Kodwa isikhulume seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe umongameli mnangakho kumele kube nguye lebandla lakhe qala ukulandela iziqondiso ze-lockdown.
Into ekhona ukuthi president weZANU-PF labantu beZANU-PF bayakhuluma kodwa ukwenza abenzi. Silezindawo ethe kulo president Mnangagwa eMashingo labantu beMashingo ngabe kukhalwa undaba bayakhuluma nsuku zonke ngeCovid ukuthi abantu abalandele izinqumo lemigoqo ye-United Nations World Health Organization, but bona abakulandeli. Sibonile 3 weeks ago MDCT iphiwa imvumo yokwenza iCongress abantu begcwele.
Kusanjalo amazwi awenduduzo lokho esiza kumuli kamuye obengumphathi ntandubo ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo ophuphe izolo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Iningi labamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo zimchaze njengomuntu oyanganzima ukusebenza laye. Amalungiselelo okubekwa kakhe abikwa ezakwaziwa ngokuya kwesikhathi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wakhipha umlayo ukuthi uDr. Khombo Moyana aphiwe inhlonipho yomngcwabo oncediswa nguhulumende, i-state funeral. UMoyana obhubhe ngomvulo mhlaka 18 Zibandlela waba ngusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ile-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wakuqala eleZimbabwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Lesi saziso sethulwe lugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko ngwalotshwa lasenkundleni yokuxhumana yebulenjini eye-Twitter. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, njengalokho asethe wakwenzela izisebenzi zakhe ukuzinike amadola eMelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu, $75. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
IZimbabwe iphakathi kwe-COVID-19 lockdown kulanga lethumi lasikhombisa osekubangele ukuba abaphila ngokuthenga bethengisa ezweni lakwamanye amazwe koBulawayo bahlabe omkhulu umkhosi ukuthi bazagcina bebulawa yindlala beku-COVID-19 lockdown. Ophila ngokuthengisa unkosikazi Jotina Lusinga uthi uhulumende wabatholisa kanye imali yokuziphilisa.
Uthengisa ufake emlonyeni, ugcina vele usala ungalalutho. Manje sesingasayenzi lutho, hey, impilo yabanzima kakhulu. I-government yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund, of which ibisinika 600 bondi esayithola kanye. Yona yayithi ezosinika for amanyanga zonke ze-COVID. Of which le 600 yakhona ayilanto eyithengayo, ithenga 10 kg yempuphu sokuphelele khonapho.
Omunye njalo ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi labo kumele batholiswe uncedo phansi kwesikhwama se-cushioning fund.
So siyacela nathi njenge-government ukuthi lati isinike e-cushioning fund. Last year sayicela i-government yaze yasinika after maybe 7 months sayicela i-cushioning fund yasithumezela ama-600 RTGS. Okuyibana ngaleso sikhathi vele imali yangkhona yacina isithenga amalofisini kwakuphela. So ngokuphangisa ngokucwayiza kwelihlo sicela uhulumende ukuthi lathi ehle sinanzelele masinyane.
Umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhayo Ndiweni uthi lonyaka abakayitholi
imali ethenjiswe uZulu asikayiboni, sibale nje emaphepheni kuphela. Akukabile imizamo yokuthi kumbe kuthunyezwe amabizo abantu abazisebenzayo sahambisa emabizo nyakenye qala ukuvala kwelizwe ngoMatch. Kathesi lonyaka akukayenzwa lutho. Siyazi akhona amalunga asethengiswa angene enyakenye, so amabizo ehambile kodwa sikatshelwa ukuthi silethe. Sibongubala kuthiwa uhulumende ufake izigidi ezithize zezimali.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena uthi abantu abathengisayo bayahlupheka uhulumende kabanaki.
Uhulumende lokhu eveza ukungabi lenhliziyo yozwelo lokubusa kahle, lokhu eveza ukuba unguhulumende ongakwazi ukuba labantu enhlizweni, ngokuba abantu bayahlupheka. Abantu abakade bethengisa izinto zabo emgwaqweni bavalelwe ukuthi bathengisa, basela mali yokudla, bala mali yerenta, bala mali yokubhadalela abantwana esikolo okufane babhadalele. Zonke izinto ziyabahlupha kodwa uhulumende wabeka eceleni selokhe engabanaki. Kumele anakekele ama-civil servants, abuye anakekele labo bonke abantu kunye lama-vendors. Kungabi ukuthi unakekela laba abanye bayasala, bonke abantu bafanele bangene kulolu hlelo.
UZulu ophila ngokuthengisa ukhathazekile ngoba i-COVID-19 lockdown yalonyaka ibachiye bebhazalele ngesisu amabhizimusi evaliwe osekudale inkinga ezimbalwa ekuphileni kwabo. Umphathintambo obona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni utshele iStudio 7 embikweni awethule ngendlela kamakhalekhukhwini eWhatsApp ukuba isikhwama semali ephiwa abantu lugatsha lukahulumende olwe-special welfare yiyo ebachazela ukuba kule mali kuleso sikhwama ugatsha lwakhe lube selubapha uluhlu lwabaphila ngokuthengisa ukuze babelwe leyo mali. Okwamanje uthe yena lokhu ekukhefu, ngakho ke ubengezwa ukuthi kule mali na kuleso sikhwama engancedisa abaphila ngokuthengisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare udlulisele phambili isinqumo kusicelo sentatheli zindaba uHopo Shimono sokuhlawula isibambiso esebheyili kucala aletheswayo elokwethula imbiko engasiqiniso. Ngakwelinye icele abaqhuba imicimbi yokuzithokozisa ama-DJ amathathu uFantan, Levels, loDama ababotshwe ngecala lokungalandeli iziqondiso ze-COVID-19 lockdown bavunyelwe ukuhlawula isibambiso esebheyili. Lokhu kwenzakala ibandla le-MTC Alliance kanye labalwela ilungelo loluntu besithi uhulumende uhlukuluza abantu ngokubabopha mahlayana. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Makalela Mafa.
I-MTC iphathi yabantu, hatshi kumela ama-members laba balamakhadi. Yikho ke sizwa sibuhlungu sikhathazeka ukuthi uHopo Ishingono bamenzelani ulunyo olunjalo ngenxa yokuthi laye ngumuntu ulamalungelo ayinqaba njengojournalist. Siyabona njalo uvice chairman wethu uJob Skhala laye bayamhlukuluza. Silaye futhi omunye uyuthi wethu ofunda e-University of Zimbabwe laye sehlezi over 42 days elokhu evalelwe. Kambe bahloseni ababusi banamhlanje. Bahlose ukuthi abantu laba babanjwe imikhuhlane ethize efanana le-COVID-19 kwenzela ukuthi babhubhe bachiye umhlaba lo. Kukhanya ngani abasabafuni ukuthi baphile. Siyazwisisa kahle ukuthi Hopewell wayencedisana lo Jacob Ngarivume besithi kufanele ukuthi kube le demonstration mhla ka-31st July 2020. Lo Skhala laye wayengumkhulumeli wabo. UFadzai Mahere laye wahamba waya demonstrator. Sesibona mhlophe ukuthi abantu laba ababotshelwa amacala omnyaka ophelileyo. Sihambile sayakhangela ama prison ayisiwo ma-prison, ama-dungeons lapho okufanele ukuthi abantu bagqitshelwe bephila.
Kungabe kukhona abangakwenza yini iziphathamandla zebandla lakho labanye abalwela ilungelo loluntu ukuthi benqabele ukubotshwa amahlayana kumbe bebe sokuyikunyathezela ilungelo labo?
I-MDC ilandela isisekelo sombuso. Okokuqala, sifanele ukuthi sikholise amalungelo ayenqaba. Njalo akulamuntu ongathathela amalungelo oluntu. Konke lokho kwenziwa izanu kwethusela kwenzela ukuthi abantu banyele inhliziyo bayekele ezokukhankasela amalungelo abantu, bayekele ukukhankasela ezimbangazwe, bayekele ukufuna ukuba ngama-MP, bayekele ukufuna ukuba ngama-president. Ngalokho thina njengebandla labantu sihlala ebantwini njengenhlanzi ephila isemanzini. Konke lokhu asoze sikukhuphe ukuthi siza kwenzani ngoba amacebo ungakwambula ungakwambutshela abantu ukuthi ngiza kwenza lokhu lalokhu lalokhu.
Lo bekungumnumzana Felix Magalela Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Limuze xoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Kulamhlanje kuhlela sihluzweni bomama sikhanyela kwenzakala eMelika ngemva kokugcotshwa kukankosikazi Kamala Harris ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe wesifazana wakuqala unsundu. Umongameli Joe Biden welemelika usethembise ukuvuselela ubudlelwane belizwe lakhe lamanye amazwe womhlaba ukuze libambisane kumizamo yokuqeda ingxaki ezijiyeneyo ezigoqela udubo lwe-COVID-19. Ekhuluma ekufungisweni kwakhe izolo, uBiden uthe elemelika lizabuyela endaweni yalo yokukhokhela amazwe womhlaba libambisane lawo, hatshi ukwenza izinto lizimele lodwa njengalokho ubese kusenzakala phansi kombuso kamnumzana Donald Trump. UBiden uhle wabuyisela ilizwe lakhe njalo kusivumelwano sokulwisana lokugugudeka komkhathi eseParis Agreement kanye lakunhlanganiso ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organization. umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kambi ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buza kanjani phansi kombuso kaBiden, ikakhulu nxa kukhangelwa udaba lwezijeziso zomnotho. Uhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ocubungula izombusazo uMnumzana Mbuso Fuzwayo lesiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Believe Gawule.
Ngicela ukuthi sina njengamaZimbabweans sibe kwazi ukuthi ama-Americans ku-foreign policy yabo abatshintshi ikakhulu emumweni wethu weZimbabwe. Vele ngangizithi ngxenye ngesikhathi sika-Obama izinto zizaba ngcono njengo-Obama wayengowethu we-Africa. Kwehlula singakhohlwa futhi Nkomo ukuthi uBiden nalo engusenator lamanye ama-senators yibo abaletha izidera. OBiden bona abayibo abaletha izidera, so umnikazi wezidera nguyosebusa i-America kathesi. So sikhohlwe siphinde ukuthi sikhangelele ukuthi kube lokungcono. Thina sizikhangeleleni phambili njengam maZimbabweni siboneni ukuthi vele lapha emumweni we-America vele akusoze kulunge lutho entweni yokuthi basikhangele bethi kathesi hayi manini sibone ukuthi umumo weZimbabwe singawubamba njani. Ngoba umnikazi wezidera nguyosebusa kathesi, ukuthi uzangezelela kumbe uzayenza njani sokukuye kumnikazi wezidera onguJoe Biden. Kodwa sibe sikhangelele ukuthi engxenye mhlawumbe sasikhangelele ukuthi u-Obama ngesikhathi sakhe engxuza enzele into zibe ngcono. Njalo uBiden ngumuntu osesandleni sika-Obama, engxenye yena u-Obama kulokunye kwakumehlula ngesikhathi yena busa enxaye behind the scenes uObama uzancedisa ukuthi umumo weZimbabwe bengcono asikwazi njalo. Siyakhuleka imkhuleko leyo silayo ukuthi enxa mhlawumbe kungaba lobungcono phakathi kwethu le ubudlelwane bethu le-America ngesikhathi sombuso kaBiden.
Ububona busiba njani ubudlelwano phakathi kweMelika leZimbabwe phansi kukahulumende kaBiden lo Fuzwayo?
Ambuboni busiba khona ngoba iZimbabwe lilizwe elingakabi ledemocracy, lilizwe elibuswa izigebenga. So mbona zathi entweni ezafakwayo ezezidera akukho ngitsho lokhu kodwa esesi-attempt ukukulungisa. So mbona ngazathi ubudlelwano bethu le-America abusoze batshintsha anytime soon ngoba abaphetheyo abazimiselanga ukuthi betshintshe lona. So ngiyathemba ukuthi okungaba khona kakhulu yikuthi sizabona ubunzima bulokhu busiya phambili between America leZimbabwe ngoba iZimbabwe lilizwe elilokhu eli-under i-dictatorship. Engikuthandileyo futhi enkulumeni yakhe ngento COVID lo babode khona ube wrong example. Uzathola ukuthi America yi example yamazwe amanengi. So uma iAmerica isiphume emgwaqweni ibe lenkokheli e-denialism, ibe lenkokheli ekhuthaza abantu ukuthi bengafaka ama-mask, umhlaba vele yaphela. Le investment ku-research iAmerica yamazwe abekhangelela ukuthini afake i-research kubuye imithi ezancedisa lathi sibuswa yilabo abasidlelani abadla imali even eyani. So ngibona ngazathi at least i-America ingatola president ozakwanisa ukuthi kuthiwe ilizwe seli-investile selilwisana le-COVID head on kuzancedisa la mazwe lawa awe-Afrika.
Limbona ebusa njani uBiden baba Gawule nxa limqathanisa lo baba uDonald Trump?
UBiden uzocitsha konke izinto eziningi kakhulu ezenziwe nguTrump ngesikhathi uTrump engene e-ofisini. Ngoba uTrump ngingamkhangela ube ngumuntu owayethwele ihama ediliza yonke into yabunjwa ngu-Obama. UBiden yena sesiza khathesi sezebuyisela zonke izinto eziningi ezosungula lezinye yazoediliza inhlelo zikaTrump. Iyumbuso olokuphikisana okukhulu kakhulu umbuso ka-Obama lombuso kaTrump. UTrump yena njengoba sephumile kathesi uBiden naye uthwele isando uyadiliza konke lokhuyana kodwa elungisa ngoba ezinye izinto zikaTrump eziningi kathesi njengoba selethe i-Paris Agreement liyana yizi izinto zazisenza izinto eziqondileyo kakhulu ezazidilizwe nguTrump wafaka nje izinto zakhe eziningi ezingenamsebenzi ezifana nalezinye izinto ezazikhangeleka zilokuphambana phakathi ezokwakha umduli lwana owawusehlukanisa i-America bayehlukanise ukuthi abantu labana bengangeni elizweni labo bengena komthethweni kodwa kungaqakathekanga kokwani. Kodwa ke nxa ngikhangela futhi ngiqathanisa ngiyananzelela ukuthi ziningi izinto uTrump azibonileyo aziphambanisileyo nxa ngikhangela ikakhulu la kutrade la nokudlelana lamanye amazwe. Ngingakhangela naboChina kubesho kule le MP kwezokuthengiselana ebangelwa nguTrump ngoba uTrump kade ekhangela izinto njengomuntu angani ngumuntu orun ibusiness izinto lezi angani umuntu orun ibusiness yakhe. So ngezinye indlela kade sokulimaza amanye amabhizinesi ulimaza ezinye inhlelo ezithize kuze kwagcina sokumisa ezinye inhlelo. kathekele kwenza ma business kakhulu nxa ngikhangela ukuthi uJoe Biden uza kulungisa konke konoko njengoba ezaqalisa ngathi lesongula lamazwe amanye elungisa konke konoko kuweniwe nguye uTrump
fuzwayo
kuyinto enhle ukuthi sivuyele kuAmerica endala ngoba iAmerica endala ibiqakathekisa iDemocracy ibi America eqakathekisa iConstitutionalism iAmerica eqakathekisa iRule of Law lo ubaba ode khona ungamkhangela ube ngani ulejini yenkokheli zaseAfrika ezivusa ongichilo ngichilo eze dictatorship so mbona ngazathi uma kungabe engende sithi kuAmerican dollar iAmerican dollar ibingani iyancedisa even lamazwe la abuswa ngontando kayiphikiswa ukuthi kube ledemocracy kungaba ledemocracy
mnumzana Mbuso ofuzwayo ucubungula ezombusazwe Xoxele uNtungameli Nkomo weStudio 7 njalo lelunga lezanu PF mnumzana Believe Gawule. Kulabantu abathi baya kulandela kakhulu ukwenzakala kwelemelika okusanda kususwa umnumzana Donald Trump esikhundleni sokuba umongameli walelo lizwe. Kodwa kulabanye njalo abathi kumele uZulu alungisise okuhluphayo eZimbabwe hatshi ukulandela ukwenzakala kwelemelika lakwamanye amazwe. Ake sizwe abasithumezele imilayezelo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318.
Ngidlalela kakhulu ingane kakhulu indaba kaPresident waseAmerica Donald Trump. Mina ngibona ngathi konke okwenzakele kuRaidi. Kuyasibonisa lathi ngapha ukuthi nxa president edliwe akalamandla ukuthi engenza umathanda endaweni. Kumele kube yisibona sesihle khona ukuthi abona lathi ukuthi udliwe uzame lokho akuzamayo ukuthi abhayizise abantu ukuthi ethi yena urojiwe kodwa manje avela abamlaleli kumele aphume nxa edliwe abantu i-freedom ibe khona. Hayi usho ukuthi abantu sebebone ngani i-America isisibona lesibi. Isibona lesihle lesana ukuthi umthetho uyalandelwa ngale. Hayi lokho kwenzeka lapha kithi eZimbabwe lapha. Lapha yazi vele into ezenzakala lapha vele umthetho awula. So into engiyibonayo kahle kahle America isibona sikho okwenzayo iyabonisa ukuthi umuntu xa ezama ukuthi yena ufuna ukubusa ngenkani ebantwini vele abamlandeli.
Mina ngile problem enkulu kabi ngabantu base-Africa kumba abantu baseZimbabwe kakhulu. Abayekeki indaba yase-America iyabathinta yebo kodwa bengagxilikiyo engathi sekukhona bazokuzuza e-America kababhekane neZimbabwe le nkinga eseZimbabwe lokuthi i-economy yeZimbabwe sizayivusa nini njani abantu baseZimbabwe. Bazohlangana kanjani ngobuzwe ngobuhlobo sibumbane sibe ngabantu beZimbabwe kwazi ukuthi lo yindebele lo yishona lo yitonga sakhe iZimbabwe siqhubeka siya phambili indaba yeAmerica sibayekeleleni abantu baseAmerica kungathiwa khona ye iAmerica ibiyisibonelo thina sibaba yisibonelo nini
umkhuhlane wecoronavirus uyasihlasela sibile elizweni but into enkulu ebengiyibona mina eyenza umkhuhlane lo ohlasele Council izulu linile bavalela abantu amanzi abantu batshana beminyene emabhoholi ezikotsho ngale bekotshoza amanzi babeminyela kula social distance omunye lomunye befuna ukukha amanzi tuthi kuye ku-transport i-government yavala i-public transport yathi zipho bazathwala abantu abantu bayama kakhulu kuma-queues laphana njalo uma umuntu esecabanga kwendlini kumbe secabanga emsebenzini ekuseni ebe sephuzile social distance asuzeyikhanyile
labo ngabanye bavalaleli bakastudio 7 Abasithumizele imilayezelo yabo kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukubana alandele iziqondiso zokungahambahambi njengendlela yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ezelockdown. abaphila ngokuthengisa kobulawayo sebecele uhulumende ukubana agcwalise isithembiso sakhe sokuthi uzabe banika imali yokuthi baziphilise ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Sebedlalela kumashumi aphezulu kwamahlanu abantu ababulawa yi-COVID-19 ngelanga linye eZimbabwe kususelayo uqalisene kwayo nale iviki. Izolo kuphela kubhubhe abantu abangamashumi amahlanu lane 54. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Praxedes Jeremiah.